Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulubandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 19 Mabasa 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye Operation Dudula eyakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lucks Dlamini adujulwanga, kodwa ukhona omunye odujulwe wafa ngesikhathi amalunga eDudula eseduze leSoweto. Ubuya embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo uzaba nalo umthelela kukhetho oluzayo
ngokwamukela ukunxuso lolo kusuka kubenze sengathi bangabazimbila zantabanye.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli wentsha kuleli bandla umnumzana Makomborero Haruzibishe uphunyuke ezandleni zabantu kade befuna ukumthumba. Impi yakwele Ukraine eqhubekela phambili ibikwa isifike kusibanga esibi ngoba amasosha akwele Russia eseqale ukuhlasela isigaba seDonbas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Polisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye Operation Dudula yakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lucks Dlamini adujulwanga, kodwa ukhona omunye odujulwe wafa ngesikhathi amalunga eDudula eseduze leSoweto. UDlamini ubelobe enkundleni yokuphumana eTwitter esithi yena labanye bakhe badujulwe ngabavela eZimbabwe bencedisana lamasuthu angaqambanga ukuthi ngabadabuka kweliphi ilizwe. Kodwa isikhulumeli samapholisa uAssistant Inspector Brenda Muridi utshele intatheli zindaba izolo ntambama ukuthi amalunga e-Operation Dudula abesemzini ohlala abantu okungekho emthethweni owe-chicken farm esithi azokhangela indaba zokuntshontshwa kwentambo zamagetsi lapho okube lokukhulumisana kubi. Umuridi uthi yikho lapho okuqhamuke khona ukufuthelana kwaqala ukukhala izibhamu. Kodwa kachongo ukuthi obuleweyo ngwenhlanganiso yeDudula kumbe ngezakhamizi zechicken farm. Sizalethulela ukungaba kuphumile kulolu daba kusasa. Embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo kungaba nomthelela na kukhetho oluzayo. Inkokheli yebandla le-CCC yavumelana ukuthi kuyiwe embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ngemva kokunxuswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Izolo iqula lebandla leli ebelikhokhelwa ngunobhala jikelele umnumzana Charlton Wende belikhona enkundleni yeBarbara Fields koBulawayo. Lanxa umkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa engayanga loba ubeke wathi uza kuba khona embuthanweni lo, sibuze isikhulumeli sebandla leli koBulawayo umnumzana Swithan Chirotsa ukuthi kanti kungani uChamisa engasayanga embuthanweni lo.
Kube kuhle into ezingazange siyithakazelele nje ukuthi abantu bebedweba isithombe sikaMnangagwa khona phane ground. Sitsho ukuthi yinto eyenza ukuthi abantu bechedele emuva nxa kule mbuthano emine ngoba izani isuka ithatha amalanga la iwenze awayo. Kukanti ke izani ayisiyo yodwa eyakhulula ilizwe. Siyazi ukuthi thina kwakule nkokheli eziningi ezazilwisa ukuthi kube le nkululeko lapha ezweni. Njalo siyazi thina na ukuthi abantu abaningi abayithandi leyo zano. So kuyabudingakala ukuthi nxa kungaze kubizwe kumbeni kube lelanga lapho abantu abathakazelela khona uzibuse, kuyabe kudingakala ukuthi abantu behlangane beyenze izinto ezingayo engathengisi ukuthi kungabe kulamabandla kumbe kuwe lamabandla adonsela abantu kucampaign yezano kumbeni kwenye ibandla ongenza ukuthi abantu bekhonone
ikuthi ukuhanjwa eBarberfield ukuthi kuyahanjwa eBarberfield kusuke kwaba into ejuma abantu abaningi ngoba abantu bebekhanda ukuthi ibandla lizazenzela lona njengenjwayelo ukuthi siba lama celebration ethu sodwa njengebandla abantu bebengakhayelanga ukuthi kuyahanjwa eBarberfield lapho kuyabe kulomnankagwa khona abantu bebengakhayelanga khonokho kodwa ke basuke balalela inkokheli lokho okuthiwa inkokheli ukuthi abantu kabahambe njalo kabagqokanga lezo mpahla zebandla njengokutsho kwenkokheli zebandla into nje edanisa abantu yona le into ukuthi nxa befika e-stadium sebebona kudwetsha isithombe sikamnankagwa
siyabona ukubana bakhona na abalandeli bebandla abangani bayakhonona ngokwenzakeleyo bebengafuni ukuthi ibandla lenu liye khonale lina likuthatha njani lokhu njalo liza kulungisisa njani
ye enye into esuke yadanisa abantu ukuthi inkokheli zethu ukuthi singagqoka impahla zethu ezebandla le Citizens Coalition kodwa abantu bathe befika eBarberfield bathola ukuthi abantu abanembi bagqoka isikibha zezana njalo phakathi kwestadium abantu abone sokudwetshwa ilokhu isithombe sikamnankagwa lokhu akuzange kuthabise abantu ngoba cabanga ukuthi i-independence kumele kube lilanga lapho okunanzwa i-independence okuthakazelelwa uzibuse hatshi ukuthi abantu beyenzwa kwamabandla ngoba kungaba kwamabandla kutsho ukuthi abanye bayadritsha basuke bethabe
ikhona yini eminye imbuthano esizabona inkokheli yebandla isisiya khona efana lawona lo njengoba siyazi ukuthi sekuzabuya umbuthano wamaqhawe esizwe lizaba likhona yini njalo
umbuthano onjengo Heroes Day umbuthano okuthakazelela amaqhawe ngeke saswelakala endaweni ezinjana ngoba amaqhawe akithi vele siyawathanda amaqhawe akithi siyawakhumbula kodwa akuthi ukuthi omnankagwa siyiwa amaqhawe hayi lapho siyabe sikhumbula amanye amaqhawe angasilawa aphambi kwethu umnankagwa luthiwenga ngoba siyazi thina ukuthi umnankagwa nguye Minister of State Security ngesikhathi seGugground uthiwenga wehluleka ukuthi avikele abantu bemathebelelendeni engikhomanda khonapha eBredy Barracks abantu bebulawa yena ekhonapha eBredy Barracks
umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo lokhu sikudabalunye kulabanye abalandeli bebandla le-CCC abathi inyathelo lokuthi kuyiwe embuthanweni oncoma umnankagwa lebandla le-ZANU-PF kube liphutha ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele umnumzana George Mkhwananzi
ngokubona kwami mbona sengathi kube liphutha elikhulu kakhulu ukuthi ibandla le-CCC lamukele ukunxuswa ngohulumende kamnankagwa ukuthi bayogubha usuku lukazibusi lokhu ngisho ngoba abantu baseZimbabwe abangathandi izano abangathandi ukubuswa izano konke lokudilika kombuso ngaphansi kobukhokheli bezano abafuni lutho oluzodibanisa ibandla lizokhipha izano zano ukuthi kubonakale bedlelana ndawonye ngokwamukela ukunxuso lolo kusuka kubenze sengathi bangabazimbila zantabanye ngabantu abasebekhumisa nomlotha kanti ke abantu bafuna umuntu ozothatha inyathelo elilukhuni abonise ukungazwani lezano abonise mpela ukuthi bayisitha ungamelanga banathisa namanzi so ngibona ke sengathi ke
ngaleli nyathelo la bantu be TCCC ukuthi base mukele lesi sinqoso sezano kube liphuthe likhulu kakhulu bekumele ukuthi baqale bakucabange khona emehlweni abantu kungabukeka sengathi kuyinto enhle bonisa ukuthi sokulokusebenzisana kumabandla ezombusazwe njalo usuku lukazibuse lubaluleke emntwini wonke yebo khona kungabe kunjalo kodwa emehlweni abantu kuyinto embi kakhulu ebonisa sengathi labo sebekwemukela ukuthakatha kwezano
manje nxa sikhangela phambilini sikhangela ukhetho ukuthi ukhetho luseduzane isenzo lesi esokuthi baye embuthanweni we independence usibona njani sizaba lomthelela na kukhetho oluzayo
lesi senzo njengoba kuyiwa ekhethweni singaba lomthelela omobe kakhulu ozokwenza ukuthi amathuba awethu usi awukunqoba anciphe ngoba abantu kade befuna ukuthi baphume ngobuningi babo ukuthi bayovota bevotela ibandla elizasusa izano bazagcina bengasasiboni isidingo sokuthi bayosusa izano basuke lapho bafake izano encane ngoba ukwemukela nje ukusondelana lezano kutsho ukuthi sebezohotsha umoya wezano sebezothatha iphunga lezano sebezanuka njengezano yiko ke basuke bangakucabangisisi kahle okwinto lokho ukuthi bekungamelanga bakwenze
umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi yecubungulayo umbusazwe ezimele ubeqoqa icingweni le studio 7 ese South Africa udaba esisanda kuluthola ibandla le CCC lithi umkhokheli wabatsha kubandlaleli umnumzana Makomborero Haruzibishe uphose wathunjwa ngabantu abangaziwayo izolo ebusuku. UHaruzibishe uphange wafaka ebulenjini beFacebook live stream isehlakalo lesi sahle sasabalala umhlaba wonke jikelele. Ngapha ehlaba umkhosi isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fatsayi Mahere eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe uHaruzibishe ulimele engalweni lapho bezama ukumbopha ngensimbi labo kade befuna ukumthumba. UHaruzibishe uke wavalelwa ukwenyanga ezifika phose eziyisithupha ejele nyakenye.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wenze isizingelezane phezu kodaba lokungahambi kuhle kwedola leZimbabwe ngesikhathi esephula amazwi akhe okunanza ilanga likazibuse kobulawayo izolo. Leli phephandaba lithi uMnangagwa ubemele akhulume ngedola leZimbabwe ngoba lisiwa isisindo ngamandla nsuku zonke kodwa yena wathi konke kuhamba kuhle. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iqembu leHighlanders yilo eliphakamise inkezo ye-Independence Trophy emdlalweni owenzelwe enkundleni yeBarber Fields izolo. Ibhoso inqobe iDimbare nge-1-0. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Nani kusitudio 7 loba bolotha ngogawulelo angazi ukuthi uphila kunephiniso uMnangagwa somuntu lo somuntu wethutha ngowavotela indaba lethwa ezibuzele awazibuse ngomashoni namuphela thina sikhona sitazibuze thina sizibuse emqondisi moya ngangena esikhundleni
le yimeseji ekuseni engifuna lifake kuhlelo lolano olwethu lekuseni nyatha ukungena kustudio 7 bantu bakithi asivote nini sivotele iTCCC ubaba uNelson ngichamisa yenyakwazi ukuthi bila ma grievances amaningi izinto ezenzakalayo esindebeleni ezigoqela umbhuqazwe ezigoqela i lack of development asimzameni ubaba uchamisa ngoba ukhanya ehamba lomhlaba njalo izizwe zomhlaba singathi global family global village ijonge ukumphasa xa ingathatha intambo zombuso so ngiyalikhuthaza kakhulu mina ngikhuluma ke ngumandla enkosi Siwela ikhona pha ke ejocholo babalisi ma teacher ehlukene khona phe ku North ngingenani kuma union yenditshela abantu bama union alimele ukuthi bahluphane lezek ize iveze umhlahlandlela obalulekileyo ozaveza ukuthi o teacher baza kuba ama polling officers baza vota njani ngoba isikhathi esinike sijele ukubona o teacher abaningi bengavoti kade sisifuna ke ukuthi o teacher bavote ngobunyenyi ukuze lathi singene ke ukukhetho ama elections la ke ave free and fair abantu abagogi abaphila lokugoga abagogekileyo asingene sivote nini bangani bam sivote nini persons with disabilities let's vote it's our mandation to vote let's vote asambeni register nini bantu abatsha sivote nini ngiyabonga mahlabe zulu ngiyakwazi khona ngale mzola dandanda khonapha esobendlu ngondo sobendlu asingene sivote i-triple cc khonapha nasambeni madoda kube lo tshintsho la ukuzana PF buya ngapha ungene ku-triple cc akulacala sifuna ukutshintsha umbuso nje kube kahle ilizwe leli like libuswe ngabantu abatsha fresh blood siyabona
salibonani ku-studio 7 salibonani ma-Afrika libingelelwa isizalwane seZimbabwe nginemeseji engithanda ukuyidlulisela wonke ama-Afrika wonke ama-South African ngokuhlala ngisezweni le-South Africa lapho esesihlala simi ngonyawo olulodwa esingakwazi ukuthi kusasa lethu likuphi kodwa ngisithi ma-South African singabantu beZimbabwe singama-Afrika anguboni isisombululo esokuthi sichayane silimazane sibulalane makungabe kunenkinga ekhona kulezi nsolo elizisolayo ebantwini beZimbabwe ukuthi bangotsotsi ezweni leSouth Africa kungangani lisibize singamaZimbabweni singabomakhelwane sihlaleni phansi sililungise udaba sibambisane ngoba akekho umzali ongasizalanga isigebenga akekho umuntu ezweni lakhe ongatsho abekho ubugebenga ubugebenga buyonke indawo so ma-South African asibeni ngama-Afrika sibonisa buphi ubuntu sibonisa iphi imfundo ezinganini ezikhulayo mali izothi ingane lilazo libe libulala abantu lihlukumeza abantu kusemathrakini kusekuhlaleni lithi balithathela amathuba emsebenzi ama-foreign amaningi ama-Zimbabwe amaningi lawahlala khona arentile ayabhadala amarenti awahlali mahara emajaradini enu akusimathuba emsebenzi na mayinyanga iyathi phela uyamukela u-6,000 wabaqhashi beZimbabwe ufuna liphi ithuba lemsebenzi ngoba bazile bakunika ithuba lemsebenzi ukuthi baqhatshe endaweni yakho kodwa namhlanje lisibulala njengezinyamazana ma-South African kati-ke nani abazali benu ngesikhathi kunzima e-South Africa bahlala elizweni lethu eZimbabwe bahlala kwamanye amazwe lamanje mangaka ama-South African akwamanye amazwe ma-South African asibeni ngabantu singabe izinyamazana sibambaneni kwazi ukuhlonipha omunye umuntu singabantu beZimbabwe sali siyavuma konke lisethesa khona kodwa asihloniphaneni ma-South African elisenza khona kubuhlungu nathi singabantu sinemphefumulo baholi alisicabangeleni makunephutha asibambisaneni asithandi ukuhlupheka siyenziwa isimo asithandi ukuba la siyenziwa isimo makunenkinga asibambisaneni ma-South African singama-Afrika elisenza khona kubuhlungu
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo kodwa abantu bakithi basadinga impela ukufundiswa kakhulu kambe uzothi uthi uyajabulela ilizwe ukuthi independence kambe ilizwe elifana nelizwe lakithi impela ungathona ujabula mpela ukuthi kona ujabulela i-independence ilizwe elifana leZimbabwe uthona mpela ukujabula mpela kodwa azi abantu bakithi mina ngazi ngempela ukuthi bacabanga njani sibale nje izinto ezisemehlweni akho izibhedlela zakithi kazila mithi uthi uyajabula kanjalo uphuka unyawo uyalaliswa kuphi akula sibhedlela silomuthi akula medication eyakusiza ukuthi urecover ube right. Uzoyapi wena ngoba laba kabakwazi umnangagwa lapha. Umnangagwa lapha mayichaya ikhanda ugivela uye China. Wena uyafela emzini wakho kuvula umuzi kumbe gawula muzi uyafela kwakho yena ma uzwe ukuthi akona ikhanda umzwela ukuthi usesechayila engazange futhi abutshone kumema futhi ethi uza sihlangene ngechayini ukawula mali esikhwameni sakho awula sent kuvini lesikhanda uloke kurobe kunikezela amathisho angasebenziyo la elo ethi bamba khona lapho ngoba amehlo akuvele kabuni yena utshontsha imali mali ufaka endlini buka makuthiwa kubanje ukunzi ebatshini bezamo imali ephuma endlini yakho mangaza kuthi kathi ilizwe lile mali engaka lithatha ngayo ebhenki kungela mali. Bangazibuza nje lo mbuzo ukuthi ma uzwa kutoka kuphuma amabhiliyoni ama US dollar namaranda wena ngapho uphethe amathishu angasebenziyo kwaye ungazibuza umbuzo ukuthi ilizwe lile mali engaka umuntu oyiwani nothi ilizwe iphuma endlini yomuntu oyiwani kodwa wena uloku phethe amathishu angasebenziyo ngapho jabule independence.
Studio 7 linjani basakaze lisaze indaba ezingathathi hlangothi ezikhipha zinjalo. Hayi, siyabizo Joseph Chuma bakhuluma be-DA kule independence eZimbabwe, kule independence kulo zibuso eZimbabwe. Laphana kula zibuso lapha. Laphana sisezigqilini, laphana sisezigqilini sibuso abantu abanga abantu abangelazwelo, abantu abangelazwelo labantu abangakwazi izwe libuswa njani. So ayi laphana kula zibuso, laphana kula nkululeko lapha. Singathi nkululeko ya kiwa yayingcono kakhulu kulale uhulumende lo okhona osibusayo kwamanje. Uhulumende wamakhiwa wayingcono kakhulu. Lo uhulumende ulwa nabantu, uzoncindezela abantu. Ngoba uhulumende wamakhiwa abantu babesebenza ekhaya labana kweZimbabwe, babesebenza abantu. Njalo umuntu wayesebenza lapho vela khona. Uma uhlala eHarare sebenza iHarare, uma uhlala kuBulawayo sebenza iBulawayo. Ungasuka umuntu osuka kuMre wale uzosebenza ukuthi uzosebenza kuBulawayo, uzosebenza eTsholotsho. Umuntu weTsholotsho kasebenza eTsholotsho, umuntu weMre kasebenza mrewa ngesikhathi samakhiwa kwakungekho ngelokho. So ungathi ulozibuse khonapho, nguphi ulozibuse? Labantu bezani PF abathi ulozibuse, nguphi ulozibuse? Thina sifuna ukuthi umuntu nomuntu kasebenzi lapho ovela khona. Thola ukuthi umuntu usuka komrewa uzosebenza kubulawa abantu bokubulawa basebenzi baqhatsha nabo bodwa nje bafaka ezikhundleni. Hayi kulazibuse lapha kula nkululeko lapha. Inkululeko masikhona sizalitshela, sizalitshela ke thina. Hey, sina singemasikhangela futhi sibonana inkululeko izabuya mhla kwaqunyili izwe lapha ngoba umuntu wonke wakomthwakazi uzazi ukusebenza elizweni lakhe. Athi abantu bonke bakomthwakazi bagcwele phandle kwamazi bazisebenzela, basebenza phandle kwamazi kodwa eZimbabwe laphana bavunyela ukusebenza ngenxa kahulumende lokhona weZANPF. Ye thina sithi kakuphuma uhulumende weZANPF oncindezela abantu bakomthwakazi. Ye ususa abantu eHarare laphana bazosebenza kuBulawayo, Tsholotsho bagcwele yonke indawo. Thina abantwana bendawo bakomthwakazi sisathola imisebenzi. Ye akushabona sokula nkululeko namhlanje into akade kunazwe inkululeko kona zankululeko laphana sisezigqilini sibuswa izigqili. Ye kayifundwe le audio abantu bezanpf beyizwe ukuthi ivele laphana kwaza nkululeko ekhona lapha izanpf iziphume lapha phambili ngemthwakazi Republic Party. Ye ngathi khulula lapho phezu kokucuku lesikuzo izanpf phambili MRP ivoteli MRP kunyilizwe laphana ngathi ke sizukusebenza eZimbabwe ekhaya komthwakazi ngoba iZimbabwe soyilethu le ngelamanga laba khona le Harare khona komriwa khona kayifundwe le audio iziphi iziphi khona le khona le
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, impi yakwele Ukraine eqhubekayo ibikwa isifika kusibanga esibi ngoba amasotsha akwele Russia eseqale ukuhlasela isigaba seDonbas athi afuna ukusihluthuna lesisigaba. Iziphathamandla zakwele Ukraine zithi amasotsha akwele Russia aqhubeke edubula amabhomba emadolobheni ambalwa abalisa isigodlo iKyiv. Ebese singani sithule lamanye amadolobho agoqela eleKharkiv, Izium leMariupol. Kodwa amasotsha amaningi akwele Russia abikwa elubhekise esigabeni senyakatho yelizwe eseDonbas. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Jerry Twala Jackson. Saqala ngokumbuza ukuthi umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin ulakho yini ukugcina isebenzisa izikhali zembubhiso eze-nuclear.
Ungananzelela msakazi izwekazi le laseRussia isikhathi esiningi elikukhulumayo lisuke liqinisile ukuthi lizakwenza njalo iRussia akusona lizwe nje ethandathanda uhlukumezana lamanye amazwe ungakhumbula ukuthi ilizwekazi leRussia lelele lizwe elingazange lafa lagqilaza abansundu ngakho-ke kuyilizwe elithanda ukuziprotekta esikhathini esiningi liyazilwela ngakho-ke nxa ngabe khona ongabe uyabethusela kumbe uthembisa ukuthi uzalisusela amanqe ilizwe laseRussia ilizwe elingathathi nje isikhathi ukuthi-ke lawe likususela amanqe likubuyisele
yona injongo kamnumzana kamongameli Putin uyibona ingeyani ngeyokuqhelisa na ilizwe leRussia kumbe kukhona okwenzakala
cha ke ngicabanga ukuthi umnumzane uPutin kulokho okwenzakala ke-Ukraine leRussia engabe zama ukuthi aqhelise izwekazi leRussia kumbe i-territory yakhe ngibona ngathi uwenqabela okwenziwa ngamanye amazwe ukugoqela izwekazi lase-America ube lisiyangenela laphayana lifuna ukuyaba le mbono entweni zamanye amazwe ngakho-ke le-Ukraine ngibona ngathi belize elivumela kakhulu lokho singathi ngesingisi phecelezi i-influence kwamanye amazwe o-America oBrithani ngakho-ke umnumzane uPutin uthi angikakuvume lokho ngibona ngathi wenza kahle xa evimba laphana ngabahlala eBrithani ngabahlala e-America abe-America bayeke ukungenela indaba zamanye amazwe
umnumzana Jerry Twala Jackson ngolandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Ohio ngapha kwele Melika beleli othiwa Moyo weZimbabwe uRichard Moyo ke lo ongumlandeli njalo weStudio 7 isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo Amapolisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula yakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini kadutshulwanga kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa. Ukuya embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo kungaba lomthelela kukhetho oluzayo na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.